Andaza ngcela zivala mehlo Jehova umelusi wami angiyuwe sabano ma selfie balitembo lomintu pego izama zami sukholo lwami ameni 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 Yike ngipheka manzi odwa Yithi ngiyabaziba abantu bami Thola ukuthi abozeli abafuna ukulala Kuyoze kusebebhekile Ngicela ubaphe isinkwa semihla ngemihla Ameni, ameni Nkulunkulu ngisize ungiphe amandla Ngikhulisa abantu bami Ngoba mawungasebenzi kulomhlaba ulutho 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 Nkulunkulu ngisize ungiphe amandla Ngikhulisa abantu bami